nga kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi ukumfaka ezingeni elingalunganga. So okungawukuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiya ngena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambona enqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa-ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza, ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-Amerika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo, yena leyana indlela yokuthi athi i-America comes first yinto akuseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcono kakhulu, ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale. Asithi njengakathesinje into ekhona ePalestine kathesi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele, kodwa-ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcolo angakuletha. Kodwa-ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele, bambone engathi useyi-better option okwedlula uBiden.
Siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini, kuthiwe khona angaze akhuluma ngalo icala ngoba ukhanya ubesethuka. Ubona njani wena lokhu?
UDonald Trump bawukade nithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esasengobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo-Mike Tyson, ngumuntu owavele wayephila impilo e-wild, angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto, njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe, akakhethi amabala. Ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga, futhi kugcine kufeza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana lezo.